Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 28 Mfumfu 2019 no Practice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyananzelela ukuthi indanga liyachisa kakhulu. Lokhu kusho ukuthi amanzi futhi asedamu asephela ngenxa yelanga. Isinxa ilanga lichisa abantu sebesenza amanzi amaningi kakhulu. I-demand le yamanzi siyenze ngathi isiphala zamanzi zaba phansi kakhulu.
Izakhamizi zakoBulawayo sezilensuku ezedlula ezintathu zingela manzi kubangelwa yisigudumezo esiphathele umhlobo lowangezansi ezwekazi le-Afrika okugoqela iZimbabwe.
Na abantu kathesi bayabe befuna lezo ncwadi ama-passport ukuthi bayethenga izinto ezingani zichiphile phandle. Asilinganise njengokuthi abalimi izinto zokulimisa ziyabambeka kubomesina lapha eSouth Africa kubobhotwane Francis Town.
Uhulumende uthi abantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 bazathupula ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports lumnyaka ungakapheli. Njalo umbukiso wabesifazane abakumsebenzi wemidlalo ye-art owe-Women, Wine and Words Festival ugqitshwe eHarare ngempelasonto, njalo ubikwa uphumelele okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakoBulawayo sezilensuku ezedlula ezintathu zingela manzi kubangelwa yisigudumezo esihlasele umhlubulo wangezansi wezwekazi le-Afrika okugoqela iZimbabwe kanye lokusilela kwamandla kagetsi okumpompa lawo manzi angenela umuntu wonke. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngalokho ikhansile yakoBulawayo iqonqosele uZulu ukuba asebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba amanzi asemadamu asehlile kakhulu kubangelwa isikhudumezi esihlasele ilizwe. Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sekhansile yakoBulawayo uthi amanzi asemadamu asemalutshwane kakhulu ngakho bacebisa uZulu ukuthi awasebenzise ngonanzelelo.
Amadamu asupply amanzi kudorobho lakoBulawayo aku-37.92%. Siyananzelela ukuthi ilanga liyachisa kakhulu. Lokhu kusho ukuthi amanzi futhi asedamu asephela ngenxa yelanga. I-demand le yamanzi siyenze ngathi iziphala zamanzi zaba phansi kakhulu. Siyakwazi ukuthi siku-72-hour shedding, kodwa lokhu esikubonayo kuyabe kusitsho ukuthi amanzi sofanele evalwe outside the normal 72. Abamagetsi sebe the challenge ukuthi nationally i-demand yamagetsi phezulu. So kwesinye isikhathi kufanele sivale amagetsi ethu singayinelisi kupompa.
Umnumzana Kilibone Khabo isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo i-BUPRA uthi udaba lwamazwi selungaphezu kwamandla ekhansili ngakho kuyadingeka ukuthi kugejwe izibholane kanye lokuhlanyela amayezi.
Bona udaba lolo lwamanzi selungaphezu kwamandla we-city council ngoba singathi sokuyi-nature that is taking course. Mbona ngani into ezingcono kathesi ukuthi siqalise ukukhangela ukudrilwa kwama-balls.
Umnumzana Ben Moyo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi ngokuguquka komkhathi sokumele ukuthi uhulumende akhe amadamu njengoba idolobho likhula.
Into esihlupha kakhulu sesibonile ukuthi umkhathi uyaguquka. Bade bese kulindele ukubona ukuthi uhulumende la ibone ukuthi uguquka komkhathi kutsho ukuthi la isofanele iguquke. But esikwaziyo ukuthi idamu lokulacela wenziwa udaladala yathi idolobho lokulikhula khula liyafuna amadamu amatsha. But umlando wokwakha amadamu kawuse umlando wekhansili songumlando. Ukusihlupha kakhulu yikhona ukuthi kulezi ndawo ezinjengezibhedlela, inkantolo lezikolo ezingalayo imigodi. So nxa kungalamanzi kuyahlupha kakhulu.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Sihle Ndlovu uthi amanzi ayimpilo, ngakho uhulumende kuyadingeka ukuthi angenele ngoba sebethwele nzima.
Amanzi kuqala kade ehamba ama 2 days siwazi ukuthi abuye. Khathesi lokho kwama 72 hours lokuthi abuye sikhathi bani asisakwazi. Khathesi imkhuhlane sibhahile, izisu zisithwalise nzima abantu. Kuba amanzi ngokwawo ayimpilo. Ukuthi ihulumende isicabangelane ngakhonoko. Thina esilezindlu eziphezulu sokuyikujikelana amatshe phakathi kobusuku ukuthi sivuke sikhamazi. Nxa ungasalizwanga lelo litshe labuya lakhutha, sokuyikuthi uzathola futhi after iviki kumbe thwele nzima bakithi mahlabezulu lapha kobulawayo. Nzima sengathi lalizulu lingaphansa libuye kumbeni kuzaba lomehluko kumbe kuzaba lotshintsho. Hulumende, ngenela abantu.
Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukudana okukhulu ngokuvalelwa amanzi okwesikhathi eside, zisithi lokhu kungadala ingozi yokuqhamuka kwemikhuhlane enjengesihudo. Ziqhubeke zisithi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamanye amaqhinga okulondoloza impilo yabantu enjengokwakha amanye amadamu ngoba idolobho lalo likhula. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kane Mathema uthi abantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 bazathola ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports lomnyaka ungakapheli. Ekhuluma le ntathelo zindaba namhla uMathema uthe ngemva kwalokho bazabe sebesebenelisa ukulungisa inani eliphindwe ngabili lama-passports ngoba uhulumende useyitholile impahla yokusebenzisa kulolu hlelo ezibalisa amaphepha, imitshina lokunye. Uqhubeke wathi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zizathola lula ama-passports, ingwalo zokuzalwa kanye lezithupha phansi kwalolu hlelo. UMathema uthi uhulumende useqedisa ukwakha indawo zokulungisa lezingwalo eMrewa, eWetsa, leGoromonzi, njalo ngomnyaka ozayo kuzaqhutshwa uhlelo olufanayo eKadoma, isiza leBindura. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Sokule nyanga ezimbalwa ezidlulileyo lokhe bekhuluma okufanayo ukuthi hayi kathesi i-situation isiza-improva, kodwa kasiboni kuyi-improva lutho. Kade kusenzakala ukuthi bekusiba ngcono kulaba abenelisa kubhadala imali enkulu ukwenzela ukuthi bezuze lokho kuthiwa ngama-emergency passports. But umuntu wekhaya ovele engasebenzi, ongaphose enelise i-ordinary passport, uyayithatha ngaphi imali yokubhadala le-emergency ebizayo? Ngibonani yedlula inkulungwane zamadola ukuthi uze uyizuze. Yiwa kade abaleyo mali babaphosa bebe ngcono. Kodwa lezi ezi-ordinary vele ezijwayelekileyo ziyathatha isikhathi eside. Bakhona lokho balayinela kusukisela ekuqaleni kwanyakenye, lokho kungaphumanga lutho.
Abahlala emaphandleni liyabakhathaza kakhulu yini uhlupho lolu lokuswelakala kwengwalo zokuhambisa ezama-passport?
Iqiniso ukuthi kuyabahlupha. Ngokubana abantu kathesi bayabe befuna lezo ncwadi ama-passport ukuthi bayethenga izinto ezingani zichiphile phandle. Asilinganise njengokuthi abalimi izinto zokulimisa ziyabambeka kubo Messina lapha eSouth Africa, kubo Botswana, Francis Town. So abantu bayabe befuna ukuthi behambe bethenga izinto ezifana lazo nalezo. Kathesi uzafumana ukuthi ukudla kwenkomo kuyahlupha. Abantu bangakubona kungcono ukuthi bayethenga amasaka i-stock feed phandle kwelizwe, kuba ngcono ngakhona lokho. I-building material iyahlupha, bayakha laba abantu bemakhaya, so bakubona kungcono ukuthi bahambe bayethenga phandle. So nxa bengelazo lezo ncwadi kuba lobunzima okukhulu. Abantu bemakhaya labo abasahlalanga ngezandla, sebaphenduka baba ngabantu abathengisayo ama-cross border. So ukuze beyewoda izinto zabo phandle babuye bethengise badinga ama-passport, abasenelisa abantu ikakhulu sikhangele ama-youth alokhe e-economically active ukuthi aphume phandle siyawoda izinto zabo. So kuba affecta kakhulu kabasenelisi le ndawo lapho bangachathwa khona zingekho ekhaya, sebephila ngokuthengisa.
Lo ke ngumnumzana Vumani Dlovu isiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 eSekhadoma.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Umphikiso wamalanga amathathu owe Women Wine and Words Festival ophathelane lokulwela amalungelo abantu ikakhulu abesifazane ngokubanikeza ithuba lokuhlangana besipha imbono yabo besebenzisa i-art ofana lomculo inkondlo lempukiso yamabhayisikopu ugqitshwe ngempela sonto edluleyo edolobheni leHarare. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umbukiso lo owenzelwe eTheatre in the Park uqale ngolwesine waphela ngomgqibelo eHarare. Umnumzana Passmore Ndlovu omunye wabaxoxela umbukiso uthi inhloso ikuthuthukisa ukulondolozwa kwamalungelo abantu ikakhulu abesifazana kusetshenziswa imidlalo ye-art.
Silwela amalungelo abantu abasifazana njalo silama countries amtshetsheneyo eKenya, eSouth Africa, eTanzania. Ya, kanye le Zimbabwe lapha ekhaya. Silo sithela chiweshe njalo i first time yakhe ukuya lapha for about 5 years.
Uthi lumdlalo oseleminyaka emibili usenziwa wengezelela amalanga kusukela kwelilodwa nyakenye aba mathathu lonyaka kodwa kwaba lokuhla kwenani labantu abakade bebakhangelela ngokoma komumo wezomnotho. Unkosazana Sithabile Ndubiwa oyi-artist e-actor uthi lokhu kuphathisa abesifazana kuleli.
Kuyanikeza abafazi indawo yokuthi babuye bazi-expressa njengabafazi. Indawo yabo nje ephephileyo yokuthi bakhulume ngendaba ezitholakalayo phandle la ezindlini, indaba eziphathelane lokuba ngumfazi. So ifestival leyi iyacelebrate abafazi ukuba yibo wabo.
Uqhubeke ethi umumo wezomnotho ususenza ukuba ama-artists ehluleke ukuphila nge-art kuphela begcine besenza eminye imisebenzi ukuze bezinakekele.
Umkhonomi wethu awumanga and kuba nzima ukuthi njengomfazi uthathe i-art as umsebenzi wakho silesifiso sokuba siyathola i-funding yokuthi sikwanise ukuqhubeka ngomsebenzi wethu we-art. I-funding ezasivumela ukuthi sikwanise ukuba ngama-artist ngokupheleleyo.
Ubona ke le ncube odlala imidlalo ye-theatre koBulawayo uthi imidlalo yama-festival anje iphathisa abakumsebenzi wemidlalo ye-art ikakhulu abavela ezigabeni ezitsheneyo zelizwe.
Amathuba avulekile kakhulu ukuthi size sikwanise ukuthi sibuye khona la. Kuqakathekile ukuthi nathi sibe ngabantu ababonayo ezinye izinto ezenzakalayo kwezinye indawo ikakhulu weHarare khona la, lathi sikwanise ukuthi sihambe ngale sixoxisane labethu sithi hayi kodwa ngibone lokuyana abakwenzileyo okulakho bakhona abakuthengisayo lathi singakufaka la izinto ezinjalo.
Lo mdlalo uqhutshwe ngosekelo lwenhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela iZimbabwe Women Lawyers Association, UN Women, Women's Coalition of Zimbabwe, YIVOS, Lenyarazo Group, labaculi abaludumo abafana lo Stella Chiweshe, Carol Anande wele Tanzania, le stage kaTsitsi Dangarembwa yezenkondlo lemidlalo yabantwana. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Linga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama kusiyafika ngo-9 kumagagasi awe 909 AM lawe short wave 12080 laku 15775 kilohertz. Live Talk namhlanje uhlelo sikhangela umkhankaso wokukhuthaza kwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokeli yebandla leZANU-PF ukuthi ngabe waphumelela na. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ingcwethi kwezempila kahle ziveza ukuba isimo esiselizweni okwamanje kwezomnotho la kwezombusazwe la kwezinye inhlangothi izempilo sesibangela uqansa kwenani lalapho abazibulalayo kungenxa yokuphelelwa imicabango iningi labasengozini le kungabesilisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezempila kahle icebisa amalunga edale lephalamende ukuba babone ukuthi bachuchisa ukuqhutshwa kwenhlelo ezizavulela abantu amathuba ukuthi bathole imisebenzi yokuziphilisa ikakhulu abesilisa. Umnumzana Blessing Luri ngenye yalezi ngcwethi okhokhela inhlanganiso ye-International Coaching and Mentoring Foundation ekumsebenzi wokuphathisa uzulu ukuthi anelise ukubhekana lesimo esinzima.
Vele thina nxa sikhula sikwazi ukuthi obaba yibo vele abafanele ukuthi bekhangele imoli zabo bebesebesebenza bebisa imali abantwana besiya esikolo bethengela abantwana everything abakufunayo, but khathesi obobaba kabakwanisi ukuthi benze njalo. I-pressure yangikhona abalayo, and as a result uyabona ukuthi babesecabanga ukuthi ngingazibulala, that's the way to go, and we are saying no to that.
Ingozi ekhona uDuri uthi isimo elizweni yiso esenza abantu baphelelwe babona ngani ubunzima ababhekane labo bungeke balungiseka.
Ubabuya uyaphume endlini ekuseni ehambe etown ephenduke ntambama ngala lutho elakusasa ngakwazi ukuthi vele ngizayithola ngaphi imali yangkhona. Abomama abanye bangkhona bayasebenza, which is an advantage. Abangasebenziyo bayakhangelela ukuthi ubaba nxa esebuya uzabuya le mali, and kwanisa ukuthi bebesithenge isitshebo, sithenge everything abantwana baye esikolo.
ULeopold Munende osakhulayo owaphutsha izifundo zekolijini leyunivesithi kumisebenzi wezemitshina yangalezi nsuku ye-IT uvumelana loDuri.
So ngizikhangele nyawo sengizibuza manje ukuthi ngomnyaka ozayo ngiyabe ngilokhe nginje, so nxa kuyikuthatha ngizathatha nini? Ngingathatha ngizenelisa yini ukugcina imuli yami? Ngiyabe ngibona ukuthi konke lokhu angisoze ngiyenelise ukukwenza ngemali engiyabe ngiyithola, kumbe ngoba vele ngiyabe ngisehluleka lokuthola imali yona le engiyabe ngiyidinga. Uyikho ubona abasakhulayo bethune bezibulala esikubone ngeviki eliphelileyo la. Sibone futhi ngaleliyani iviki omunye enye la indoda izibulala futhi. Ilizwe langikhona yile eseliwomile, akula mali, akula msebenzi. Abantu abasabona ukuthi le yisolution.
Okunye okungezelela kulolu dubo uMunende uthi yindlela abesilisa abakhuliswa ngayo.
Sikhula thina sifundisa ukuthi indoda ayikhali. So ukuthi ukuthi konke kuyabe kungihlupha kuyabe phakathi enhlizweni, kufika kwenye indawo yokuthi ngiyabe ngingasakwanisi manje, angisazi lokuthi ngizenza njani, ngifune lami sengizibulala nje ngoba imuli yabe ikhayele mina. Abasakhulayo abaningi basebezibulala yikuthi ilizwe lilokhe lisiba nzima.
Elo mngane wakhe uMunende owagcina ethatha umphefumulo wakhe esephelelwe ngoba eswela umsebenzi ngemva kokugqiba izifundo.
Ku-2015 lo safunda sonke college wayeseswela umsebenzi. Eswela umsebenzi imuli ziyachiyana, abanye bayazwisisa ukuthi ilizwe leZimbabwe alila msebenzi. Ezinye imuli ziyazidingi imsebenzi, uzihlalele ngoba engqomngane wakhe abesesebenza. So lo imuli yakhe yayilokhu imbuza yaqhasa ukumhlupha, yeyawudingi imsebenzi, ulamanga awudingi umsebenzi, waze wazibulala.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukhuthaza uzulu ukuba abekezele ngoba uhlelo loguqula umnotho welizwe ama-austerity measures selufike emaphethelweni.
Ama-austerity measures asephela, sithe khona azaphela lonyaka ngoDisemba, no more austerity. Akusela, sesizangena esigabeni sokuthi sikhulise ilizwe, sifocus on it kuthiwa yi-productivity, ekusebenza nzima phansi lapha. Sisakha ama-industries, agriculture, i-tourism, sisakha le misebenzi, njalo simpetha ama-jobs. I-austerity sesibeke ngemuva ngoba lokhu sesifuna ukuthi sikwenze nge-austerity sesikwenzile, sesiqedile ngakho.
Ingcwethi kwezempilakahle yengqondo lenhlalakahle kaZulu ithi lanxa inani labesilisa abachadileyo abangela misebenzi elizweni lingacaciswa, uphenyo oseluthe lwenziwa lukhangela emhlabeni wonke jikelele lubonisa ukuba isilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 40% sabo baba abakulolu hlangothi besengozini yokuthatha imiphefumulo yabo kubangelwa yikuswela imisebenzi besehluleka ukunakekela imuli zabo. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku shortwave. Izizalwane zeZimbabwe esizihlala kwele South Africa zisole kakhulu ibandla elibusayo ele African National Congress ngokuphatheka ekutshengiseleni kukahulumende weZimbabwe ukusola izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye zeziphathamandla zeZANU-PF. AbeZimbabwe laba bathi lokhu kuveza sobala ukubana i-ANC isekela ukwephulwa kwamalungelo oluntu lenkohlakalo eqhubekayo kwele Zimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekutshengiseleni kwangolwesihlanu kwalaba bebesola izijeziso zomnotho ezafakelwa ezinye iziphathamandla zebandla elibusayo eleZANU-PF, lamankampani adlelana labo eZimbabwe, amalungu ebandla le-ANC leziphathamandla zalo yibo abebebaningi kulabo abebesesigodlweni se-Amerika nemahofisini enhlanganiso yamazwe e-Europe, e-European Union ePretoria, besithi lezi zijeziso kaze zisulwe. Le yinto esicasule iningi labeZimbabwe abathi bebekhangelele ukuthi ANC kube yiyo ekhuthaza iZimbabwe ukuthi yekele ukwephula amalungelo lenkohlakalo ukuze zomnotho zihlaliseke eZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Freedom Dlovu uthi isenzo se-ANC lesi sibadanisile.
Lokho kutshengisela ukuthi i-ANC isupporta iZANU-PF kule system eyenzakalayo eZimbabwe. Ngoba namhlanje siyahlupheka. Shoti into abayijabulelayo nabo ukuthi sibe khona la eSouth Africa. Siyachaywa, siyahlukunyezwa. It means i-ANC iyayisupporta le indaba yeZANU-PF.
UMnumzana Nkosini Juma yena uthi sekuyisikhathi sokuthi abantu bazibuze ukuthi i-ANC itholani ukuvikela iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zisenza okungenziwayo kwele South Africa.
Basibhekile isimo esenzakala phana uhulumeni wephula amalungelo abantu. Kufanele ukuthi kube yibo abaqala ukuthi baxwayise iZANU-PF ukuthi kuqale ilungise isimo sezomnotho kanye nje amalungelo kaZulu. Siyabona abantu bayanyamalala, bayabulawa, bayashaywa. So lokho i-ANC lakha ukusupporta kuyinto enzulu kakhulu.
Kodwa ngelunga leviyo labesifazane ebandle le-ANC unkosikazi Malebo Liphinga uthi basekela iZimbabwe ngoba bengavumelani lezi zathu zamazwe ethulele iZimbabwe izijeziso zomnotho.
Siyasupporta sithi mayiphele manje because iZimbabwe sifanele si-support i-country yethu, our African brothers, whatever nations that can say what they want to say, but thina sithi siyasupporta and it must come to an end. Enough is enough. Amalungelo amaphi abalungisa forever.
Le yinto egcizelela isiphathamandla sebandla le-ANC uMnumzana Dakota Lekgote yena othi ngeke bakhoqe izandla iMelika igqamukela kwezombusazwe eZimbabwe.
Bafanele bayazi abantu base-Europe nase-Britain nase-America ukuthi iZimbabwe ilizwe irhulumente manje bafanele bahloniphe i-sovereignty yamaZimbabwes ukuthi bafane bathole i-solution yobungxaki babo.
Kodwa ke isizalwane seZimbabwe uMnumzana Bongani Ncube uthi kusegcekene ukuthi ngesiphithiphithi esenzakala eZimbabwe ele South Africa liyahlomula kumathuba ezomnotho aphunyukwe iZimbabwe.
I-ANC, I feel it is as good as ZANU-PF situation as Zimbabwe. So in that down economy as Zimbabwe, ANC has played a big role. So to me, they're just protecting themselves through ZANU.
Elemelika lona selikubeke kwacaca ukuthi lezi zijeziso ezethulelwe abantu lamankampani athile ziyasuswa kuphela nxa iZimbabwe ingaqala ukuhlonipha amalungelo oluntu, ukuvumela kwethulwa kwemibono lemibiko ngokukhululeka kanye lokujezisa labo abenze inkohlakalo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu ele-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphelelwa ngumphako kulomncintiswano weChibuku Super Cup kuza kwenza bathole isikhathi esokuphumula okuyinto abayidingayo ukuze benelise ukuphakamisa njalo isicoco seligi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum Maleni lisanga udlulela phambili kumncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup ngemva kokuba lingcotshwe nge-3 kanyalo iqembu le-Highlanders ngensonto. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni kwanomdlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthe limpumela itsho ukuba iqembu lakhe kalisoze libe lokhu lixotshanisa impala ezintathu njengoba lincintisa ukuphakamisa futhi isicoco seligi kanye lese-CAF Champions League.
Ngiyabazwela abafana laba sebedlale kakhulu ibhola kulani endingakhangela ama-competitions esikuwo lawa besenza imizimbi jino butandathi singayenza siseboreni fanele sisebenze into kakhulu esosifunda isibisane layo kakhulu yi-league le-champions league so sabe sicona lingcono siphumo zabanye sinika abanye ishansi labo badlala.
Amanye amaqembu adlelele kwisigaba se-semifinal ngabalisayo lenkezi Platinum Stars kanye leZPC Kariba. Iqembu lenkezi linqobele Black Lions nge-5-4 ngemva kokutshawa kwembekwa ngomgqibelo, kuthe leZPC Kariba linqobele Manyika Diamonds nge-2-1 ngensonto. Iqembu lesine lizaphumelela ukuyadlala kwisigaba se-semifinal lizaphuma phakathi kwamaqembu abalisayo le-Triangle kanye leHarare City wonanga sadibananga ngempela viki edluleyo. Lokhu ngoba ele-Triangle belisemauritania ukuyadlala leqembu le-Nwadibu kuhlandlela kuqala elesigaba se-playoff kumncintiswano we-CAF Confederation Cup. Lo mdlalo uphele iqembu le-Triangle linqotshwe nge-2 kanya njalo ihlandla lesibili likhangelelwe ukuqhutshelwa edolobheni lakobulawayo mhla zintathu kunyanga kaLwezi. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe le-South Africa elaziwa kakhulu ngegama elithi Springboks lizadibana leqembu elimela ele-England kufinali yomncintiswano wezwe zomhlaba ngemva kokuba iqembu le-South Africa linqobele Wales nge-19-16 kuthi ele-England linqobe ele-New Zealand nge-19-7 kwisigaba se-semifinal. Ngolwesihlanu iqembu le-New Zealand lizadibana lele-Wales kudingwa iqembu elizaphutha umncintiswano lonyaka lisendaweni yesithathu kuthi ngomgqibelo yilapho kuzadibana khona iqembu le-South Africa lele-England kudingwa intshantshu zomhlaba jikelele emdlalweni we-rugby. Lawa maqembu akadibana njalo ngomnyaka ka-2007 emncintiswaneni oqhutshelwe elizweni lase-France lapho ele-South Africa eletheswe khona inkatha yokuba zintshantshu zomhlaba ngemva kokunqoba ele-England nge-15-16. Yini le-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kubela uhlelo lwethu lwalamhlanje umculo womdumo wamakhosi, umdumo we-reggae, Love and Scandals. Kodwa singeke ihlukane wathi sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebesilazo uhlelo lamhlanje. Izakhamizi zakobulawayo sezilensuku ezedlula ezintathu zingelamanzi kubangelwa yisikhudumezo esihlasele umhlobo lowangezansi izwekazi le-Afrika okugoqela iZimbabwe. Uhulumende uthi abantu abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 bazathola ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.